Lokhu kumiswa akumangalisi ngoba vele iStarlink ibingakasebenzi eZimbabwe ngokusemthethweni ngokuba ingamukelwanga, ingaphiwanga ilayisensi indlela yokusebenza ngokusemthethweni eZimbabwe. Ngakho-ke kuyinto engethusiyo ukuthi yenzakele, kodwa-ke kuyalimaza kakhulu abantu beZimbabwe ngokuba kubabuyisela emuva kulokuthi bahlomule bazuze kutechnology yanamhlanje. Ukuvimbela itechnology kwenza sithwale nzima njengabantu, kubuyele emuva izinto eziningi. Kodwa-ke lokhu kuza kwenzeka okwesikhashana esifitshane ngoba vele itechnology ile ndlela yokudlula eceleni, yedlule lapho kuvimbe khona imithetho engahambisani lempilo yanamhlanje. Yikho lokho esikulindele ukuthi nxa bengayiphanga ilayisensi izagcina vele isisebenza eZimbabwe ilayisensi ikhona noma kayikho.
Ukuvumela iStarlink ukuthi isebenze eZimbabwe kungaphathisa uZulu na?
IStarlink lapho esebenza khona iveza kahle kamhlophe ukuthi abantu bakhona bakulezo ndawo kulula kibo ukuthi baxhumane labanye ngokuba ilesivinini esikhulu, ilesipidi esikhulu sokwenza umsebenzi wokuxhumana labanye ebulenjini ube lula. Ngakho-ke iyahlomulisa kakhulu amabhizinisi amancane lamakhulu lozulu wonke kulezo ndawo. Yenza kube lula ukuthi ibhizinisi iqhutshwe ngendlela engaduliyo, ngendlela elula echiphileyo. Ngakho-ke iyindlela yakulamalanga ukwenza kube lula ukuthi abantu baxhumane, njalo iletha inguquko enhle kakhulu empilweni zabantu kunye lamabhizinisi.
Sesikhangela udaba lwentengo ezedatha, kungaba yinto engaphathisa abathengi na?
IStarlink lapho esebenza khona iyaphathisa kakhulu ngokuba iletha ukwehla kwentengo yedatha ngendlela enkulu kakhulu, kanti-ke yenza kube lula kuphangise ukufinyelela kulabo ofuna ukufinyelela kubo, ngokunjalo ilondoloze idatha yakho leyo olayo.
Lokhu akusoze kuphazamisa ukusebenza kwamanye amakampani aweZimbabwe abesipha abantu i-internet na, kumbe ukuwakhipha kubhizimusi?
Amabhizinisi la amanye akufanelanga avimbele ukuphila kwabantu ngoba vele azagcina edlule emhlabeni nxa engakwazi ukuthi aguquka ahambisane lempilo yanamhlanje. Sizazuza kakhulu, imisebenzi izaba mningi edalwa yukuthi iStarlink isebenze kuleli lizwe kulale imisebenzi ezalahleka ngenxa yokuncintisana phakathi kweStarlink lala amankampani akhona. Ngakho-ke siyayidinga iStarlink kakhulu, izathuthukisa ilizwe, izathuthukisa amabhizinisi, izawakhulisa, izadala imisebenzi, izaletha imali elizweni okwedlula lokho esikubona ngala mankampani avele khona.